kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngithathele ithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Zibandlela 2023 ngoPrasidi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bentumbane community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drugs. Abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs, i-community yentumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.
Izakhamizi zelokitshini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulendawo kanye lamapolisa bafole batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulendawo.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment.
Ukuba wathola ngaphi i-COVID-19 awucaci, kodwa sikhuthaza abe-prison ukuba sinanzelele ngoba ukhanya i-COVID-19 isibhahile.
Omunye wabangamashumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisayo le-CCC ababotshwe emzini weBudiriro eHarare ubikwa esebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esejele lapho abavalelwe khona. Amabandla aphikisayo athi akhathele ukuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga awo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zelokishini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulendawo kanye lamapolisa bafola batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abaningi. Lokhu kubikwa sokubangele njalo ukuba abanye babo bangeniswe ezibhedlela ezilapha abagula umkhuhlane wengqondo. Kubika intatheli lezindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Ilokithi lentumbane selidume kakhulu ngenxa yezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. UZulu wakulendawo uthi sezaphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa. Esikhulumini samapolisa kobulawayo, u-Inspector Bednico Ncube uchaza ngalomkhankaso.
Amapolisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu kabathane lezidakamizwa.
Abantu bentumbane i-community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drugs. Abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs, i-community yentumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.
Leviki ephelileyo amapolisa anyenyele ikhosikazi elidume kakhulu entumbane uMahadebe labopha umntanakhe bemete zamlando okuthengisa izidakamizwa.
Amaphosi bathi mnathengisa izidakamizwa bangele endlini yamankazana bathiwa amafutho okugcoba izilondo. Ngangiphithengisa zona imbanje kudala ngobo-2016 ngathiya nalafikhana bathi ngizithengisa ukuthiwana ngihambisa ngithi emakhaya ngizithengisa lomsika wami njengomsetho.
Undodana Thube uleminyaka engamathumi amabili yokuzalwa 20 years. Yena ke ngomunye othatha izidakamizwa lezi ngoba uthi kasebenzi. Ngakho ke ziyamchitha isizungu.
Into esenza zigcina sezigijimisa lokhu asila msebenzi. And futhi siyabe sifuna sizihlalela kula muntu oyabe efuna ukuziqhatsha. Yikho sigcina sesiyema khona lokhu abakutho okuningi kwankona kwama-drugs. Ngoba into lezi zizenza singacabangi inzima. Sisezisabezelala singacabangi ngokudubeka.
Amazi kandodana agcizelwa ngomunye osakhulayo uCaroline Mthinsi othi abasakhulayo akusela ndawo zokuzilibazisa sebengolova abatshona behlezi.
Ama-youth ayisithi engaqeda isikolo kube khona ama-activities abayenzayo lokunye kokufundela amakhosi kharesa kula nto abayenzayo kuvaliwe konke. Amayuthi asuke ebesehlala ebeseswele into zokwenza then liyayazi le peer pressure liyaqala ukuyengana lingabantwana seliqala ukwenza ezinye izinto ongamelanga izinto njengokubhema so and uma liqala liqala sithi liyadlala ligcinise lithiwa ngama addict and maso yi addict uzinga ukuthi uphume kiko
ubheka izulu Ndlovu wenhlanganiso yePamvuri PVO encedisa abasakhulayo abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo uthi kulezi zathu ezenza intsha ithathe izidakamizwa
ngama-shortaged families whereby sithi abazali bahambe egoli beshiya abantwana lama-house girl kumbe enye into ingaba yikuthi ama-families a-appraiser ukunathwa kotshwala abangelandaba kakhulu kumbe ukusela kwalawama-curfews i-strict upbringing so sithi asigcinele abantwabethu khona bezaba away from drugs amanye ama-dangers ama-drugs esiwabonayo ukuthi kule death abantu nxa sebedakiwe bayenza anything abasalandeli ama-road traffic rules enye into sithi i-health yakho iyadeteriorata
inkosazenano zizwe ncube uthi ilokishi lentumbane intsha isakhuli kahle ngendaba zabantu abathengisa izidakamizwa udubo lwezidakamizwa lukhokobulayo kuphela kodwa lusabelele emadolobheni amaningi asezimbabwe asethwele nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ophelileyo wazise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo okusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-national anti-drug and substance abuse campaign ukuvimba kumemetheka kokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo kodwa iningi lithi kukhanya kulanto ecacayo eyenziwa kulo mkhankaso ngimele studio 7 kobulawayo ikamera mungu-ezra Jesus Banda
Omunye wabamangamachumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisayo LCCC ababotshwele emzini weBuliriro eHarare ubikwa esebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 esejele lapho abavalelwe khona bemelele ukuthonisiswa. Amagqwetha akhe athi lokhu kulakho ukuphazamisa impilakahle yezibotshwa ezigcwele emajele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kaMantshi lapho amagqwetha aveze ukuba okwenzakala kumalunga oyebandla le-CCC laba indlela yokubethusela ukuba bengaqhubeki phambili ngomsebenzi wabo wokusekela ibandla eliphikisayo. Ekhuluma ngemva kokuthonisiswa kodaba lolu, omunye omele abasolwa laba umnumzana uBert Mandinde ubike ukuba omunye wabasolwa laba uselomkhuhlane we-COVID-19.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment. But we
ukuba wathola ngaphi i-COVID-19 awucaci kodwa sikhuthaza abe-prison ukuba sinanzelele ngoba kukhanya i-COVID-19 isibhahile.
UMandinde uqhubeke ethi namhlanje bacele ukuba abasolwa laba baphiwe imvumo yokubhadala isibambiso se-bail.
Address the courts on what compelling reasons they have. In opposing bail and this guy
bathele idale izizathu zabo zokuba kungani bengafuna ukuthi baphiwe ibail balezizathu ezintathu oqala bathi icala lelikhulu owesibili bathi besaba ukuthi njengoba icala lelikhulu abantu laba balakho ukuphazamisa abafakazini sesiphe umbono wethu njalo sibona engani icala leli alikho likhulu
abesifazana ababotshiwe laba babikwa becele ukuthi bathwale behlukanisela besilisa besiya lokuphenduka emthethwandaba ngoba bekhanda ngodubo lokubanjwabanjwa emzimbeni wabo lapho abangamelanga ngomthetho bathintwe khona izibotshwa zesilisa kanye labalinda amajele besilisa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga obesemthethwandaba uthi bayajana ngokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla.
Na sibona ukuthi lokhu yikuhlukuluza abantu abangelathala njalo ngingasikhangela ngoba ngingakhangela okukhulunywe ngummeli walaba ababotshiweyo uthe ngabe bekungelinye ibandla lingasole-TPC abantu laba de bengasoze behlukuluze ngale ndlela. So thina sibona ingane into le ngeyokuhlukuluza abantu ukuthi yindaba besapota ibandla le-TPC ekhokhelwa ngubaba uChamisa njalo ngokuya phambili sibona ikhanya ingani inkantolo amapholisa bakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu.
UMantshi owasikela lolu daba uthi luzaqhubeka kusasa ukuze abhe isinqumo sakhe. Ababotshiwe laba bethesa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order MOPA wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphetha udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasulwa laba bayalandela leli cala besithi babebuthene emzini womuntu hathi emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla aphikisayo ezombuswazi athi akhathele ikuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga amabandla anjenge Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kulabanye njalo abathi akusoze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka njengoba abaphikisayo bevinjwa ukuba benze imihlangano yokukhankasela usekelo kulolu khetho. Mnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe, uthi kuzwisa usizi okwenzakala eZimbabwe.
Siyabona ukuziphatha kwebandla elibusayo kanye nohulumende waseZimbabwe ukuphilisa nzima abantu lalabo abakholekwa ukubana bangabe opposition bebotshwa besenziwani. Lokhu kakumangalisi ngoba kuyinto esivele sijwayelekile, kuyimpilo yabo. Kusukela ilizwe lithola uzibuse, liyakhumbula ubani uJoshua Nkomo wathwaliswa kanzima njani yiZanu lomgabe, oMargaret Dongo labanye nje abahlukeneyo kusukela ngo-2000 Morgan Tsvangirai uze wafa elokhu engumuntu oxotshaniswa yiZanu. Akumangalisi lokho ngoba bavele bayinto abayenzayo.
Pho kumele kwenziweni baba Mlalazi?
Kufanele thina njengabantu beZimbabwe, njengama members opposition, sizimisele ukubana noma kushisa kanjani siza kuma simele kulento esiyikholwayo ekubana sizikhulule, sikhulule labazali bethu emakhaya. Sisiya kukhetho kufanele sizimisele njalo ukuthi iningi lethu lizabotshwa. Njona sibona sebeqalisile umnumzana uJob Sikhala usehlale ejele kwesikhathi eside engazange athonisiswe. Kunabanye othibaya ababotshweyo nabanye nje abahlukunyezwayo kubo Bhinga, kubo Mthoko, siyabona abantu bethawa. So kufanele sizimisele uma sifuna ukubana sizikhulule njengabantu. Sizimise ukuthi abanye bazathawa, abanye bazalinyazwa. Ngitsho lokubulawa yinto okufanele sizinikele kuyo ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Umnumzana Fortunate Mlalazi yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzexoxa lapho lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. UGibbs uphinde waxoxa njalo lomnumzana Freedom Murechu owebandla elibusayo eleZanu PF ngodaba lunye.
Lapho eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala, kungakhathalekile ukuthi usuka kuliphi ibandla, usuka kuZanu PF kumbe usuka ku-opposition. As long as udale amacala lapho eZimbabwe uyabotshwa. And lokho ukuthi kuthiwa kungani kule crackdown, you know, yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise isizwe likamongameli wethu uPresident Jean Mnangagwa nohulumende wakhe New Dispensation. Le mizamo yonke ayenzayo, especially re-engagement and engagement exercise, siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyeshiyeneyo. Siyabona ama-steamishes ezenzakala lapha elizweni, abantu be-opposition especially njengoba sekusethethweni, so bayenza izinto abakwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe, bengabotshwa. Nxa kusiyafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa umpikitha, sokutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe, bebotshelwani, bayebenza amacala. So lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso nendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani there are human rights violations in Zimbabwe. Lokho ukuthi uthiwa there is a tension in Zimbabwe, akula tension in Zimbabwe. Siyazikhampenela labantu ba-opposition nabo kabakhampeni ngokuthula njengeZanu PF lathi sekhampena ngokuthula.
Lo ke umnumzana Freedom Rachel owebandla elibusayo eleZanu PF. Limuzexoxa lapho lo Gibbs Dube ngocingo ekobulawayo.
Thank you.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika u-US Treasury Secretary Janet Yellen useseZambia manje uhlanja lakhe lesibili lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Afrika. Abanehlanganiso yezindaba iye-Reuters babika kubana uYellen uthi uqakathekile kubana eleZambia lilungisise ukubhadala kwalo izikweleti zalelo lizwe, njalo ukhangelele intuthuko ekuqhutshweni komhlangano lele-China okulesikweleti esikhulu seleZambia. Isiphathamandla seMelika lesi sikhangelele ukugqiba lolu hambo lwe-Afrika ngokwethekelela kwele-South Africa ngemva kokuqalela kwele-Senegal. Isidumbu sondoda onakanelwa ukubana nguye owadubula wabulala abantu abalishumi ekilabhini yasedolobheni leLos Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika sibikwa sifunyene emotweni silenxeba lokuzidubula. Amapholisa abika ukubana kasikaziwa isizathu sokuthi uYou Can Train obele minyaka edlula ngamashumi ayisikhombisa 72 isizathu sokudubula labo bantu. Lilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza iseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngeziphathelane lobulembu ole-ICT Postal and Courier Services lusungule uhlelo lokupha izikolo imishina yama-laptops, njalo luvule ngokusemthethweni indlu yokufundela okwemitshina yangalezi nsuku esikolo se-Queen Elizabeth II Primary School eNkulumane koBulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzwene kuntatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma nomsakazo weStudio 7 umsekeli kamphathi ntambo weICT Postal and Courier Services umnumzana Dingo Muziphuthi uchaze ukuba bazaqhubeka ngalolu hlelo abafundi bonke baze bathole amakhompyutha bengabelani.
Izikolo lezo nxa zithele amakhompyutha sokumele zibanjwe ebulenjini be-internet ukwenzela ukuthi abantwana uma bedinga ulwazi okuthiwa i-research bengathwali nzima, njalo uma befundiswa ukuthi yona i-ICT wona amagagasi asebenza njani asebenzani bengathwali nzima. Nxa sikhangela umhlaba wonke lapho esesiya khona, ulwazi lwamakhompyutha lemitshina lezisuku yikho osokukhokhela. Kutsho ukubana-ke ngokubona kwakhe langokuhlakanipha kwakhe upresident wahambela phambili ekubeni sithi implement the e-learning strategy in order to make sure that we access all schools.
Umsekeli kamqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa kwezabelo koBulawayo unkosikazi Fikile Marobatsanga obemele umphathintambo waleli dolobho uvumelane lomnumzana Phuthi.
Njengakhona lokho okuhleliweyo ku-National Development Strategy 1 ukuthi by 2030 umntwana wonke ebesekwazi ukusebenzisa ama-computers eyedwa engancediswa ngumuntu.
Umphathisikolo e-Queen Elizabeth II Primary School umnumzana Makhohleza uthi bathole ama-computer angamashumi amabili.
Abafundi bazancediseka kakhulu ngoba khathesi inhlelo zemfundo esingathi curriculum ivele ifuna wona amakhompyutha njengama-tools okufundisa. So sekulula ukuthi sibambe abafundi nababalisi badonse bathole ulwazi olusemoyeni besebenzisa zonezi izinto esizitholileyo.
Umgcini sihlalo we-SDA eQueen Elizabeth II Primary School umnumzana Colin Moyo uthi ama-laptop abawatholileyo azathuthukisa ezemfundo kulesi sikolo.
Bangena ngama-class ngoba ngethi class iba ne 34. So babe bejinjana kungathi sikhangela ukuthi maybe sizathola amanye ama-computer nxa lokhe besisiza basiza njengoba i-portals ila ikhanya ingenela.
Umkhokheli wabafundi abangamankazana eQueen Elizabeth Primary School unkosazana wethembekile Khumalo ubonge isipho sama-laptop.
Sasinceda ngokuba kwazi izinto esingazaziyo. Okunye yikuthi sasinceda sasiyazi i-ICT kakhulu ukudlula ukusinceda ngama-testbook.
Ingxaki kumizamo kahulumende ngohlelo lwamakhompyutha ibikwa iyikusilela kwemitshina le, ukucitsha mahlayana kwamandla amagesi kanye lokuswelakala kwawo emaphandleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Udubo lokuzimuka ngendlela icina iphazamisa impila kahle yomuntu azacina esebanjwa yiminye imikhuhlane edalwa yilesi simo lubikwa soluphahlile eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi lezingcitshi zisithi kulokusilela kolwazi kwabanye abayabe belalise simo bebanjwa ngamandla ukuyadinga uncedo ngendleko enkulu kanti bengenelisa ukuzivikela. Abezempilakahle bathi isimo se-obesity sibangelwa yikudla okugcina kusanda emzimbeni, umzimba ungenelisi ukugaya kuhle kube sokubangela ukuzimuka okwedlulisa amalawulo okuyikho-ke okudala imikhuhlane ethize efana lowotshukela owe-diabetes. Ingcitshi kwezempilakahle engu-nutritional therapist unkosazana Laura Marcel uthi ukudla esikudlayo nsuku zonke yikho okuqakathekileyo ukukunanzelela ukuvikela lesi simo se-obesity.
So there's certain foods that can improve your metabolism, there's foods that help optimize bowel function, detoxification in the liver, energy metabolism, and also those which boost mood, and all of these are factors in the fighting obesity.
Uthi loba umuntu angaba kusimo esihle kanganani kuko wonke ezilolonga umzimba kakuhle kodwa nxa engananzeleli awakudlayo i-obesity iba ludubo olukhulu. Ingcitshi zithi ukudla ababona-ke kuqakathekile ukudla kwendulo okutholakala kalula kodwa osokukhanya abantu sebekukhangelela phansi ikakhulu emadolobheni. Osakhulayo uChrispin Mpofu uthi njengabasakhulayo ukudla lokho abanalwazi olugcweleyo ngakho njalo babona kungatholakali ikakhulu kundawana esifana lasemadolobheni.
We are very much accepting just that ukuthi most of the time we don't have access ukuthola some of these products. So but ukufuna vele siyafuna, but then ichance.
Omunye njalo osakhulayo uRalph Majome uthi abatsha sebethakazelela ukudla kwalezi nsuku ikakhulu emadolobheni kanti kubalungele ukuba bedle ukudla okwakha umzimba kusehlisa njalo udubo kumpilakahle yabo.
Ukudla lokhu kalesi asikutholi kakhulu, sisijayele ukwesilungu kwesikudlayo kakhulu.
Ikhansile ebona ngokudla okwakha umzimba e-Food and Nutrition Council ithi ikhangela nendlalo ludaba lokuthuthukisa ulwazi olungalwisana lendubo ezifana lokusilela kokudla kunye lokuzimuka, besebenzisana-ke ekusabalaliseni ulwazi njengokutsho kukamnumzana Tinomtenda Makause wali ikhansile.
Because we have to make sure that people know about that. We are all about advocacy, nutrition advocacy, food and nutrition security advocacy. People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diet, have to know about all the healthy foods they are supposed to be eating.
ingcitshi ezibona ngokudla okwakha umzimba ongayisiyongozi, ama-dietitian zithi uzulu kumele nanzelele ukuba abalolwazi bakhona abanganceda kulokukhangela-ke ebulenjini ubusuzisiza, ngoba kaningi uza kuyela-ke ekuzimukeni okwedlulisa amalawulo kukukhathaze. Bathi ukuze umuntu alwisane lalolu dubo kuyadingakala ukuba ehlale ezilolonga, elolonga umzimba, ama-exercises anjengokuhambahamba nje emangweni ohlala kuwo. Usidla ukudla okwakha umzimba okungela mafutha amaningi okufana lemibhida, isinkwa se-whole wheat, inyama engela mafutha kangako, ukudla inhlanzi lokwehlisa ukudla okulethukela elinengi, lokungadli-ke okufana lokudla okulamafutha engezeleliwe okubikwa ngokuthi i-junk food esanda-ke emadolobheni kulezi nsuku. Isitshwala samabele sibikwa singcono kulesimhlophe, lerayisi eyamakhaya kulaleyana-ke emhlophe nxa ufuna ukwehlisa ukuzimuka. Njalo bethi ukuthola isikhathi sokulala kuhle lokwehlisa ukukhathala engqondweni kungaphathisa kakhulu kulolu dubo, kodwa okuqakathekileyo kakhulu ikudinga ulwazi kwabafundela lumsebenzi ukuze bekuphathise. Uzulu olwisana lesimo se-obesity ukhuthaza ukuba lo mkhuba wokudla-ke okuncane ngasikhathi sinye esengezelela izikhathi kulokudla ukudla okuninginingi eselambe kakhulu isikhathi esithile. Omama abazithweleyo labo balakho ukuba lalolu dubo kubangelwa ngomumo wama-hormones alakho ukuguqula-ke isimo somuntu. Ngaphandle kokuzimuka, izibonakaliso zalesi simo zikhoqela ukuphefuzela, ukuginxa, ukudinwa mahlayana, ukuhoxa kakhulu umuntu elele, lenhlungu zeqolo phakathi kokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMaPeter Ntambe.
Okwamanje-ke othi-ke sizwe abalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo.
Namini igama ngokaphiwa moya ngiseplan to manje nomsebenzi. Lapha engingakutsho ebengifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo ujobu sikala ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon it. Asemkhohlwayo siyazama ngendlela zonke layo emkhokhelweni umzalwane wasemhlabeni akamkhohlwayo. Ngiyazi akhona ama-hypocrites abangazanga ukumfida information e-wrong ethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe, kushanisa njani njani. I can see many comments koko-social media, like I can see many comments, many with a false rumors, just false rumors. So the thing that I want to advise and encourage is that engaluzi hope. Let him God use hope. We are with him. We are together. Scatter said to us, he will be freed soon after these elections. The new government is coming. The new government is coming. Let him not lose hope. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon-feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. Ababalisa ikhala ngayo umnzayo nesonjamisa kulandela othenda ibithi la yusikhala ngisho labanye kuba bangaluzi hope. Njalo futhi bangaxabangi bona bona just because isikhathi esedoes khangelele kibo thembe bona.
Linjani abantu bakithi, mthwazi omuhle. Kumakhansel kwaphana kumameya wathwathi akuvotele emarapini, votele emarapini kuphela udubo lozentona okunye lokuselingabona lulenze kanjani. But emakhansilini hayihayi kwaphana kumele sizibonele sizenzele sizibambele mathupha tozokuhlala kubhizi kuvotela abantu besitshoneni lokhu. Hayi, it's a waste of time.
Siyababonga-ke abalaleli bethu ngokusipha imbono yalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura rakanaka amuri yeZimbabwe.